Soko izika disenda bago VOA Ndebele.
Amachono zisovo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 27 kuLwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, wayengumphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela egqibe ukulalela abantu lamhla ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa kukhetho.
Ukugqiba lesi sigaba sokuzwa izikhulumelo ezijiyeneyo ukuze ikhomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluza kwethulwa phambi kukamongameli emasonweni Mnangagwa nxa sebeqedile.
Omunye owesilisa obethunjiwe phambilini kokupha ubufakazi kukhomishini echwayisisa ngodlakela umnumzana Elliot Biki usetholakele ngemva kokuphunyuka. Ibandla le-MDC lithi lilungiselela ukutshengisela ngolwesini kuthi labasekhulayo bebandla le-ZANU-PF bathi bazavikela izakhiwo zebandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Owayengumphathi ntambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa kukhetho. Le khomishini igqibe lamhla ukulalela ubufakazi. Umpofu uthi ibandla le-ZANU-PF, amabutho kanye lamapholisa ayisiwo abangela udlakela olwagcina ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha. Uthi wacindezela ingxoxo ecingweni lwakhe ukurekhoda ngesilungu lapho umnumzana Chamisa avuma ukuthi wanqotshwa njalo wasekhuluma kubi ngabasekeli bakamongameli. Umpofu uthe kwakulabantu abacabajangelwa ukuthi ngabezandla ngabebandla le-MDC ababelezikhali phezu kwezakhiwe bedubula abantu ama-snipers. Omunye ophe obufakazi ngunkosazana Linda Masarira othi laye watshaywa ngabasekeli be-MDC ngelanga lokutshengisela. UMasarira uthi uyazi ukuthi abasakhulayo bebandla le-MDC bayafundiswa ukusebenzisa izikhali e-South Africa lase-Zambia. Omunye ophe ubufakazi umtshayeli wekhombi owadutshulwa unyawo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxele sikhulumeli sekhomishini le, umnumzana John Masuku.
Namhlanje ikhomishini ihlangane ngesikhathi semini lapho ebisizwa ubufakazi obuvela kulo owayengumphathintambo obona ngezaphakathi kwelizwe ngesikhathi kusenzakala udlakela mhlaka 1 August. Udokotela Obert Mpofu ongunobhala jikelele njalo bona ngokwenza komsebenzi kuZANU-PF kwasekusiza elinijaha elalitshayela amakhombi ngaleso sikhathi nalo lithi lazibonela ukusenzakala kanye lo dade uLinda Masarira yena-ke uyisikhulumeli se-MDCT leyo ekukhokhelwa nkosazana Thokozani Khumbi. Yizo izikhulumeli ebesilazo namhlanje kuyikugqiba lesi sigaba sokuzwa izikhulumeli ezijiyeneyo ukuze ikhomishini ingene kwisigaba sokuloba ugwalo oluyilo oluza kwethulwa phambi kukamongameli emasonweni Mnangagwa nxa sebeqedile.
Sizwa kuthiwa umnumzana Mpofu uveze ukubana wakhuluma lo mnumzana Chamisa ecingweni.
Ukukhulumile njalo uthiye lengxoxela leyo ayifaka phansi kumakhala ekhukhwini wakhe ikomishini izawuthiyikalele leyo ngxoxo kodwa ukukhulumile khonokho. Ngobunye bomfakazi obuzabe kukhangelwa yikomishini bonke obathiwa ngabantu abathiyeneyo kungabe kungamaphepha kungabe kungamavidiyo kungabe njalo kuzingwalo.
Njalo sizwa kuthiwa unkosazana Masarira yena uveze ukubana uyazi ukuthi bakhona abasakhulayo be-MDC abafundiswa into zokulwisana ngemfakazi
obuningi obugoqela bona lobo obuqambileyo ubufakazi bonke lobu buzakhangelwa yi-commission. Yazi abantu besiza lapha benika ubufakazi obutshiyeneyo, yikho-ke i-commission iza kufaka esikalini ibone ukuthi ubufakazi obutshiyeneyo lobo kulesi sindo esinganani ukuthi bungene egwalweni ezalubhala.
Sizwa kuthiwa lowu ndoda kade kuthiwa uthunjiwe laye ubuyile khona ngapho lamhlanje sekusiyavalwa kwenelisanga ukupha ubufakazi kodwa ufikile. Kuliqiniso yini?
Lunga yasimazi ngubani lo?
Othiwa ngupiki lo.
Yazange ngisho ngaye. Kuthe kuqeda bona labo kwahle kwathiwa sekuphelile. Ukuthi ufikile asasizwe ngakho. Ngaphandle ukuthi naye ifikile kwenye indawo, kodwa lapha obekuhlanganelwa khona kulama commissioners kazange abonakale, kazange aphezu.
Lo ngumnumzana John Masuku, isikhulumeli sekhomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare. Ubekhuluma icingweni leStudio 7 eseHarare. Kusenjalo yena wake waba kubutho umnumzana Elliot Phiki obemele aphe ubufakazi kule i-commission. Uthi igqwetha lakhe lithi wenelisile ukubalekela ababemthumbile esigabeni seRushinga lamuhla. Ubikwa ehle waqonda kule i-commission efuna ukuyakupha ubufakazi kodwa yamalisa isithi isigqibile umsebenzi wayo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Denizulu Macaphulana uthi umnumzana Phiki uthunjwe ngabantu bakahulumende ngoba bebengafuni ayichaya imisebenzi yebutho emibi njengomuntu owayelisotsha.
Kuyasibonisa ukuthi umbuso oyiwo ophethe izintambo kathesi abayibo abantu abaphethe izintambo kathesi izigebengu. Ilizwe elibuswa ngomthetho omuntu kathunjwa yinkalakatha yendaba leyo enzima. Kuyabonisa ukuthi kulobu bugebengu obenzakalayo njalo benziwa ngabantu abaphambili abaphezulu abaphethe umbuso. Ukwala kwayo le i-commission ukuthi lo obefihliwe afakaze kuyakutshengisa ukuthi yona i-commission imi kuphi njalo ingeyani, ayisiyo yabantu, ngeyalabo abayi-appointayo bayakha bayibumba ngakho izizalwane zeZimbabwe zingathembeli kakhulu ukuthi kuzophuma iqiniso eliningi kumbe kuzophuma imilayo eminingi kule commission ngoba izandla zayo zangcola kudala ekubunjweni kwayo lekwakhiweni kwayo.
Ibimele iluphathe njani udaba lwalumlisa obethunjiwe likomishini?
Njengekomishini eqondane lokudinga ubufakazi leqiniso bekumele ukuthi lo obethunjiwe bamuzwe bamlalele ukuthi uthini. Ngabe bengamlalelanga njengokuba kunje kumele egwalweni labo abazalibhala bachasise ukuthi abanye abafakazi bantshontshwa bafihlwa kube ngobunye ubufakazi obuphakathi kwe-report ukuthi kulabanye abafihlwayo bangayenzi ubufakazi njalo izathembakala kanjani le report ezavela kule commission okulabanye abantu abebethunjiwe bafihlwa abangasabuyanga ukuzofakaza.
Ukuyini okumqoka obona iphuma lakho likomishini? Zixwayiso bani obona iphuma lazo?
Ngokubona kwami abakwenzayo i-commission le yakhelwa ukuprotekta kumbe ukuvikela iziphathamandla zaseZimbabwe kathesi, ayakhelwanga ukudalula iqiniso. Ngakho izaphuma i-report kodwa iyabe ikhuza abaphikisayo, ikhuza ababusayo, ingafaki izinqumo zokuthi izoni nezigangi nezikliwi zigeziswe. I-commission ye-public relations eyokubamba amehlo le ndlebe zabantu, akula nto enkulu okumele izizalwane zeZimbabwe ziyikhangelele la.
Lo mnumzana Denizulu Macaphulana, ingcwethi kwezombusazwe, ubexoxa icingweni leStudio 7 eseSouth Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ivandla le-MDC seligcizelele ukuthi lizajengisela ngolwesine lisola umumo oselizweni ikakhulu ukonakala komnotho welizwe. Leli vandla lithi lizajengisela eHarare lakobulawayo. Ngakwelinye icela, intsha yevandla leZANU-PF yenze umhlangano lentatheli izindaba isithi izavikela izakhiwo zevandla ngoba abasekeli bevandla be-MDC balodlakela.
Okay. alikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso ye-African Diaspora Forum ithi ikhathazeke kakhulu ngokwanda kwenkulumo ezethulwa iziphathamandla zikahulumende lezamabandla aphikisayo eziveza ingathi abakwamanye amazwe yibo ababangela inhlupho zonke ezibhekane le-South Africa. Umgcinisihlalo we-ADF uMnumzana Vosumuzi Sibanda uthi lo ngumkhubo okufuze umiswe ungakabangeli ukuhlaselwa kwabamanye amazwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umeya weJohannesburg uMnumzana Herman Mashaba olilunga lebandla leDemocratic Alliance usesaziwa kakhulu ngokusola abakwamanye amazwe kuba yimbangela yokusilela kwezindlu lezinhlelo eziqhakathekileyo empilweni kazulu. Kumaviki asanda kwedlula ugcine exolisa ngemva kokuthi othile wakwelinye ilizwe otholakele efuqa ingolovane egcwele inhloko yenkomo uzaletha imikhuhlane kwele South Africa. Ngeviki ephelileyo umphathintambo ogatsha lwezempilakahle uMnumzana Aaron Motsoaledi uthe izibhedlela zakwele South Africa zigcwele phamu ngenxa yabakwamanye amazwe kanti abakwamanye amazwe labo sebedale izikwelede ezinkulu ezibhedlela ababaleka batshiye bengazibhadalanga. Akusuku zatshwala umgcinihlalo wephalamende ezabelo unkosikazi Thandi Modise ethule inkulumo ethi kulobufakazi obukhombisa ukuthi isabelo seGauteng siyehluleka uletha inhlelo ezeneleyo zentuthuko ngenxa yokwanda kwabantu abavela kwezinye izabelo labakwamanye amazwe. Umgcinihlalo we-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi umkhubalo wokuzidingela amavoti ekhethweni oluzayo kusetshenziswa abantu bokuza kuzafuze uphele ngoba uyingozi.
Le ndlela abakhuluma ngayo idala ingxabano, idala inzondo, izokwenza ukuthi izizalwane zeSouth Africa zizonde lezi zangaphandle bese kuthi bakhona nengxabano. Kanti ke le inkulumo leyi ayinabo ubufakazi ezinto abazishoyo ukuthi one, izizalwane zangaphandle kazikhokhe intela okwenza ukuthi zibe nelungelo elokuthi zithole usizo ezibhedlele kanti futhi nasekuhlaleni.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mkhwebu yena othi akudingwe indlela yokuthi abakwamanye amazwe labo bancedise kulokhu okuhluphayo.
Abakwenza ngokuthula besebenzisana namanxusa amazwe angaphandle bebonisana indlela eyaphambili ngoba ukuxotha abantu angeke kusize ngalutho ngoba lokho kudala ukuchitheka kwegazi. Kungakuhle isivumelana sabo namanxusa kube le mali ezodonswa kubasebenzi ababuya ngaphandle then leyo mali ifakwe ku-Department of Health ngoba empeleni kuliqiniso imithi yabo iyaphela sibaningi kakhulu.
Usibanda uthi akuqondanga ukuthi kuvikwe ngabakwamanye amazwe.
Uhulumeni kufuneke ahlele ngendlela esibona ngayo indlela angasebenza ngayo hayi ukuthi abesulela ukuhluleka kwakhe ebantwini abokuza kulelizwe.
Sekuyimvama kwele South Africa ukuthi mase kulungiselelwa ukukhetho kube leziphathamandla zezombusazwe ezethula inkulumo ezikhombisa ukuthi ukwehluleka kwazo ukwenza ezakukhethelwayo kubangelwa ngabakwamanye amazwe. Ele South Africa lizaqhuba ukhetho lwezwe lonke ngonkwenkwezi omnyaka ozayo. Ngalesitulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwu Benedict Nhlapho.
Bizozwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe-VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezibathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Matabezu liyamenywa kulezi ngxoxo eziza kwenzela endaweni ezilandelayo. Lufane mhlaka 28 lwezi sicine ngakontuthu ziyathunga kobulawayo mhlaka 30 lwezi asidibaneni nami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo lingakhutshwa yileli thuba.
Inenye selisole inyathelo likahulumende elokubhadalisa umthelo weduty kumpahla izithengwe phandle kwelizwe ngemali yakwamanye amazwe lisithi lokhu kugcizelela ukuthi amandla emali yedola leMelika lama bond notes awalingani njengalokho akutshoyo uhulumende. impahla lezi zivalisa imota, ukudla, igwayi, lokunye. Njalo inhlanganiso yeZimbabwe Revenue Authority iZimra yethule umbiko ichazisela abantu makhaza labo somabhizinisi indlela abazabhadala ngayo. Sixoxe lomnumzana Dennis Juro isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathenga njalo bethengisa impahla yi-International Cross Borders Association ngalolu daba.
Ngeke ngithi ngeke ngiyelihle ngoba ukhulumende uthi yena i-one box ilingana ne-$1. So angazi umehluko okuphi noma umuntu ethenga nama-US dollars la bethenga khona ngaphandle kwelizwe. Kodwa igovernment yeZimbabwe ithi i-US dollar ilingana ne-bond. So thina siyamangala njengabantu abathenga ukuthenga nokuthengisa ngaphandle kwelizwe ukuthi why sebesithi abantu babhadale ama-foreign currency. Kodwa singakhangela kahle le ndaba sobona ukuthi umuntu ozoba ne-problem singabantu abasebenzisayo izinto ezisebenzisayo eZimbabwe. Ngoba mina ngingathenga ne-foreign currency ngiphinde ngibhadale i-GP ye-foreign currency, mina ngizophakamisa i-price yami. So ayikho into abayenzayo ukuthi bakhawulise thina abathenga ukuthengisa. Abantu abakhawulayo ngabantu baseZimbabwe.
Sesikhangela zona impahla lezi, lithini ngazo?
Mina ngibona umehluko ngoba uyazi kulezi insuku abantu bayagula bayenzani. Ukuze ichiza akusho ukuthi wena unothile. Maybe ni-doctor othe ushothi ichize emzimbeni wakho. Kule vitamin eshothayo emzimbeni wakho, i-vitamin le itholakala kuchize. So kunamalanga ukudla akulani nokuthi unothile noma kanjani. So mina njengokucabanga kwami mina ngithi kufanele umthetho lo vele akufanelanga ube khona. Umuntu uyazikhethela ukuthi ufuna ukubhadala ne-foreign currency or ufuna ukubhadala ngama-bond because imali yaseZimbabwe yimali eyiholwayo nabantu. So kufanele nje ukuthi umthetho lo bawukhiphe nje ungasebenzi vele ungasebenzi abantu basebenzisa imali abayifunayo because siyabona ukuthi lenza izinto iblalo umuntu ohluphekayo phela ngiye ozoba ne-problem ngoba ama-prices azoba phezulu.
Lo ngumnumzana Dennis Juro isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathenga bethengisa impahla ye-International Cross Borders Association. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Kuhlelo lwezi-connection namuhla sixoxa labasakhulayo ngabakwenzayo kumkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabesifazana onanzwa ngamazwe omhlaba sikhuluma nje o-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Lesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi zokulonda imbali, abalwela amalungelo oluntu neziphathamandla zikahulumende bakhuthaza ukungadingwa kwesidumbu somuntu ocatshangelwa ukuthi wabulawa ngabantu bomhlobo osagqoka amabhetshu njalo engafuni intuthuko yalezi nsuku. Umthethwandaba wakwele Germany usuthole omunye owesilisa wadubula ibhasi ngebhomba eyayithwele iqembu lenguqu elekhala wagwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka elithumi lane. Ngoba manje asizweni udaba lapho esizwa ngomkhankaso wokuqeda udlakela olwenzakala ngobulili kulandela umkhankaso we 16 days against gender based violence wona osaqhubeka. Intatheli izindaba iStudio 7 ubathabile masuku sethulela lolu daba.
Ukuphathana ngocuku emakhaya kanye lasemisebenzini ngokwehlukana kobulili okubizwa kuthiwe yi-gender based violence kuluhlupho olukhulu esigabeni ikakhulu nxa sikhangelele abesifazana abakhanya isikhathi esiningi bengenelisi ukuzivikela kulokhu. Abanye bangabe betshaywa kumbe behlukunyezwa emacansini emisebenzini kanye lasemakhaya abo. Unkosazana Melissa Nomakhosi Ndlovu owemthonjeni Women's Forum uyachasisa ukuthi udlame lwe-GBV luza njani.
Ku 16 days of activism against gender based violence sikhangelele kakhulu ukuthi sixoxisane sixhumane lomphakathi ukuthi sikhulume nini ngodlame olwenzakala kubomama. I-gender based violence abantu abaningi bayabuza ukuthi kuyini. Ludlame olwenzakala kusiya ngobulili kusenzakala ngenxa yokuthi umuntu ongumama kumbe umuntu ongubaba. Kungenzakala kusuke kuthini, kusuka enkolweni yethu, kusuka kusiko lethu, kumbe indlela esihlalisana ngayo emphakathini.
Lonyaka ukukhankasa lokhu kukhangelele kakhulu esigabeni semisebenzini lapho omama abahlukunyezwa khona ikakhulu emacansini. Unkosazana Melissa Ndlovu uyachasisa ngalokhu lokuqakatheka kolwazi lokwenqabela lezi zehlakalo.
Lonyaka i 16 days of activism yethu ikhangele kakhulu ukuhlukumezana kakhulu endaweni ezemsebenzini. Sikhangele kakhulu indaba zemacansi. Omama nxa bedinga imisebenzi abantu bayacela icansi bakuhlukumeze ngoba ufuna ipromotion. Kumbe umama ohlukunyezwa nje efike ukuthi azikhulumele ngenxa yokuthi esesaba ukulahlekelwa ngumsebenzi kumbe ngumendo wakhe. Sikhuluma ngendaba zamacansi kakhulu emisebenzini. Kuqakathekile ukuthi sifundisane ngento okuthiwa i-gender based violence ukuthi yenzakala njani, yenzakala ngaphi. Njalo kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi siyedinga lapho esingathola khona uncedo. Kulamhlanganiso eziningi ezabomama ezinye ezinjengemthonjeni ongancedakala khona. Ungancedakala ecourt uyephiwa into okuthiwa yi-protection order, uyephiwa izinto eziningi ezingakuvikela njengomuntu ongumama.
Unkosikazi Duduzile Moyo ongukhansila wedolobho lakoBulawayo uyachasisa ngembali yokubekwa kwensuku lezi lokuthi umsebenzi wakhe ugoqelani.
Ukhansela ngumxoxisi wabantu abahlangane ludubo lokuhlukuluzwa. Omama behlukuluzwa ngezemacansini, behlukuluzwa emzimbeni. Kwasicela lokhu kuqakathekile ukuthi omama bezuze lapha abangazizwa khona umxoxisi. Kukhangelelwa ukuthi umama ngesintu sakithi kukhangelelwa ukuthi into eyenzakala ekumdeni ayixoxelwa omunye umuntu. Kodwa kwabonakala ukuthi nxa uxoxela omunye umuntu ongalani lobuhlobo lawe kulula ukuthi ukhuphe konke okwenzakalayo. I-counseling yatholakala ukuthi incedisa abantu ukuthi bekwazi ukwenza ama-informed decisions nohlupho ababehlangane lawo. December 6 nxa sikhumbula ngo-1989 kwenzakala i-massacre okuthiwa yi-Montreal massacre okwaficakala ukuthi ujaha owayekhonjiwe ngontombazana epolitech yakhona bakhuthana balana bathe balana wezobuhlungu wangena esikolo wadubula abantu abangu-14 kwalimali abangu-10 wasezidubula yena. Kwahle kwananzelela ukuthi kumele abantu bexoxisana ngodlame kwabantwini abangumama. Yikho kwaba 16 days of activism against gender based violence.
Unkosikazi Moyo ugcizelela ukuthi i-counseling inika umuntu indawo ethuleyo ekhululekileyo ezakwenza ukuthi akhulume konke alakho enhliziyweni yakhe. Impumela lengxoxo leyo ayiphumeli phandle ngaphandle nxa kulesizathu esiphezulu.
I-counseling isho ukuthi umuntu yena uyakhuluma okusemoyeni wakhe, uyamnika indawo ethuleyo, indawo elizaba lobabili azakhululeka khona. Umbuzo ukuthi ufuna ukukhuluma ngaluphi ulimi akhululeke ngalo, sixoxisane. Njalo mina njengokhansela kumele ngimtshele ukuthi lokho esikuxoxa lapho kuphakathi kwami laye. Ngaphandle nxa kuwukuthi lokho esikuxoxayo kuhlukuluzwa lokho kungenisa engozini kumbe kungafaka omunye umuntu engozini, ngizaxoxa lomunye ongancedisa sitshoma polisa kumbe unesi okuthiwa yi-shared confidentiality. But siyabe sikuxoxa lapha kuyabe ku-confidential. Njalo siyabe sisitsho ukuthi kungona nxa kudingeka ukuthi omngakhe ebuye, thina siyenza okuthiwa i-rehabilitative counseling, esenza i-couple counseling. Nxa kudinga ukuthi omngakhe ebe khona siyamncusa ebuye kuzoxoxiswana.
abenhlanganiso ezithiyeneyo ezilwela ilungelo lobulili bathi lolu dlakela aluhlaseli abesifazane kuphela kukanti obaba labo bayahlaselwa lanxa iningi lingakhulumi ngalokhu mgceke. Imele iStudio 7 ngokobulawayo ngubathabile Masuku.
Kweziphathelane lemidlalo sebevunyelwe ukuphatheka kukhetho lokudinga inkokheli entsha enhlanganiso ebona ngezemgoqo elizweni ezifa abathathu abakade sebevalelwe phandle. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umgcinisane wequla elibona ngokuqhutshwa kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yenhlanganiso yezifa uVusilizwe Vuma ulobe incwadi ebisazisa ngokuvunyelwa kwabathathu abakade besenqabilwa ukuphatheka kukhetho oluzaqhutshwa ngempelaviki yezayo. Lawa abathathu ngababalisa uFelton Kamambo, uGift Banda kanye lomlungisi Moyo. UKamambo ufuna ukuncintisana lomongameli wenhlanganiso yezifa uPhilip Chiangwa kuthi uBanda yena ufuna isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli esiphethwe ngu-Omega Spanda, ikanti uMoyo ufuna ukuba lilunga lekomithi. Bobathathu laba kwakuthiwe kabafanelanga ukuphatheka kukhetho kodwa besebethethe amanyathelo ukuba bephikisane naleso sinqumo. UKamambo loBanda bebekhweze udaba lwabo kukomithi yezifa appeals yonaye zelela isinqumo sezifa electoral committee esokuba abalunyelanga ukuphatheka kukhetho, yikho isinqumo esokuba sebengaphatheka simangalisa abaningi abalandela umdlalo wenguqu. Olandela umdlalo wenguqu sibonakaliswe Ndlovu ukuthi isikhathi okukhutshwe ngaso umbiko wokuba laba abathathu sebevunyelwe ukungena kukhetho siyasolisa.
Ya, lapha isitsotsi esesenzakala sibisi kunjenje abantu abakhankasa nini namhla yi-Tuesday ama-election Saturday base bethole nini isikhathi sokuthi lawo bekhankase emphakathini.
Senjalo engumgcini sihlalo wenhlanganiso yezifa ucelele Southern Region uMusa Mandaza umangalele inhlanganiso yezifa emthethwandaba we-High Court ensukwini ezidluleyo esithi ukhetho lungaqhubekele phambili ngoba yelensolo phezu kwendlela anqotshwa ngayo ngu-Andrew Tapela. Abanye abazaphatheka kukhetho lwangempelaviki nxa lungaphumelelanga babalisa uSugar Chagonda, uStanley Chapeta, uRodrick Chamunoro Chiwaza, uBrighton Malandule kanye noBarimo Manandi. Ngimele Studio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Akungitshele sile themba liwukholisileli uzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakagqizi uhlelo lethu ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Wayengumphathintambo wezenzakala ekhaya umnumzana Obert Mpofu utshele ikhomishini ecubungula udlakela ukuthi umnumzana Nelson Chamisa wavuma ukuthi wanqotshwa ukukhetho. omunye wesilisa obethunjiwe phambilini kokuphaka bofakazi bokhomishini le. Umnumzana Elliot Piggy usetholakele ngemva kokuphunyuka kulabo abakade bebikwa bemthumbile. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.